asithi izinto esingacabangelini sikhulumeni ngokuthi bazafaniswa ekhothi ukuthi bafumaniseka belamacala athile abawephuleyo aqondana lemithetho yelizwe. Ngokunjalo asiyekeleni indaba leyo iqhubeke iye emakhothi khona ngale kuyethulwa amacala abo kuzwakale ukuthi uwapha amacala abawethesayo lamakhothi lawo ebe lendima yawo ayidlalayo ukuthi ukuthi ngibala amacala lawo bantu kumbe bala macala. Ezizinto zabathethi lezi singazithatha nje sithi thina abantu nje kuphela babotshiwe ukuthi batholakale bebotshiwe njani. Mhlawumbe ngeke batholakale belezikhali kumbe betholakale benjani kumbe bathola khonokho kuzavela khonokho njengoba behamba besiya ekhothi.
Siyabona-ke abalandeli bebandla le-MDC bathi vele bancindezelwe okumangalisayo abavunyelwe ukuthi benze imihlangano lakhonokho kuveza ukuthi vele uhulumende kamnanga kakafisi ukuthi benze imihlangano yabo. Ubona njani khona?
Ayisikho lokho Gibbs. Imumo lo sifundile ngalokho kwenzakale izolo ungakhangela vele konke lokho okuthusa amathaya khonokwaba kwenza ayisho kutshengisele kulokuthula khonokwaba kokutheni okubona wakhangela into yokudlangudla made kusenziwa khona ngalithi bathaya lezubukoyile kuze vele into yakhona iyatshengisa ukuthi kuyamaphi njalo uhulumende wazavumele khonokho kwenzakale ngenxa yokuthi beshehlehlebebonisha ukuthi bafuna ukwenzayo bafuna ukwenza leyo into kajanuwari liyana eyadlulayo okwathiya khona izinto zonke zithabalele izikolo abantu balutha bayenzani konke lokhwana kwenziwayo yiko kuyabonisa ukuthi yiko abajonge ukuthi bakwenzela kathesi abantu abatshengiselayo ngokuphila bafuna ukutshengisela ngokuphila ngabantu abaphila nxa bezitshengiselela ngokuphila bethi amapholisa sihlukuluzile kodwa mina sesitshengisela ngokuphila zange sifike ijele lutho zange sitshaye umuntu zange sizihlabelela sizihambela emgwaqweni sijele ama-placard manje laba abantu ababenzi khonokho bahle benze khonokho kade kusenziwa ngama-youth lab senza ijikijele izimoto etshaya uzumpo yokulala amawindi lokuza bechisa amatala hayi lokhwana yokuthi ayibudlwanga udlwanga obungaphezu kwamandla ngeza kuvume konoko uhulumende kumele avikele abantu avikele impahla zabantu ukuthi zingajabayo zingalinyazwa abantu laba abagangileyo abalanjomo zabo zokuthi bayatshengisela bona besenza ubudlovu.